ukongresswoman Baslo ulelungile lakhe lokukhuluma eyakhe intando ayabebona ukuthi iright. Thina njengebandla lendizo yalayo ukukela ngubaba uChamisa sithi khona saba lobufakazi obumangalisayo obokuthi imihlaba wonke jikelele wasale ubamba inkamazi ukuthi kanti i-judgment yaphuma ngendlela ephume ngayo khona kufaka ufakazi obunjalo. So thina njengebandla le-MDC singeke sayekele izanto lokhu isitshentshela njalo u-congresswoman Baslo kumele abekwazi ukuthi asixwayisanga namuhla ukungena kukhetho silokhu esikala ngokuntshontshelwa. Lo mnyaka ube ngumnyaka wokuqala ukuthi sitshengise umhlaba wonke jikelele lezana indlela abantshontsha ngayo.
Ye uthi khona-ke kumele liqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo likhohlwe ngalokhu yeah. Ngoba yikho bakwenzayo labo lapha kwele Melika kuze kungene umongameli Donald Trump. Ukuthatha njani khonokho?
Liqiniso leli kuye umongameli Trump kazange arige ama-elections kwaba nokukhonona okuthize esengenile kwacukacuka inombolo kwavunyelwana ukuthi inombolo ziyakhombisa ukuthi uTrump uwinile. Kanti manje thina akasitsheli congresswoman Baslo ukuthi okokuqala izekhi yasinike ezinye inombolo ezokuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde okwesibili yasinika inombolo futhi ukuthi ukhetho luhambe njani. Yaphinde okwesithathu kambe kudinga nyanga yiphi ukuthi abantu babone ukuthi ukhetho lutshontshe.
Lizabe lilokhu liphikisa kufike kanganani ukuthi lilokhu sithi umnanga kawinanga ngemfanelo?
Sile mnyaka eyi-19 silokhu siphikisa ukhetho olwenziwa yiZANU-PF. Sizazilokhu siphikisa size sithole izibusi ngoba sesidiniwe ukuthi abantu abalihlekanyana yibo abatshontshe umnotho welizwe bakhomba ngowaphakathi. Thina sizalwane zaseZimbabwe sisidla imbuya ngoluthi.